into ayikhuthaza ukuthi abantu bethandane, kungabi lokulwisana ebandleni, into yokuthi na abantu bengazwanani sebethatha izinto befaka ku-social media. Umongameli lokho azange akuthakazelele, watshela amalunga omhlangano ukuthi yinto vele ezakwenza ukuthi abantu abasezindlini, ama-voters, bekhanye besola ibandla. So into akhulume ngayo ukuthi nxa umuntu eku-branch kumele ahloniphe umuntu oku-district, oku-district ahloniphe oku-province, siya njalo. Ngoba phela uzananzelela ukuthi abantu abathunywa yizanu ukuzophazamisa umhlangano wethu yibo abaletha umkhuba nalowo ukuthi abantu babengahloniphani. Njalo baba khona enxa yabanye babengathunywanga yizanu, abevele beyisigilamkhuba, abevele bengelanhlonipho, abakwanisa ukuthi behlanyele into zonezi ezimbi, umkhuba omubi ebanje.
Ukhulumile yini ngezomnotho?
Okwemnotho ngathi into akhulume ngayo international relations, ama-international friends, abangani bebandla abangaphandle kwelizwe, ukuthi sebezohambisa umbiko ukuthi lapha eZimbabwe kule ndlala, ukuthi ukudla sokusilela. Wayokhuluma ukuthi i-bank, i-reserve bank yelizwe, bekufunakala ukuthi kutshintshwe vele abantu abayibo abagcine imali khona ngale, ngoba kukhanya bathatha imali, kukhanya bathatha imali befake ezikhwameni. Lokhu bebhekise khuluma nge-inflation ekhona elizweni. Ama-talks wayekhuluma wathi yena sokukhanya sobala ukuthi i-army, amabutho alapha elizweni, khanya vele balohlangothi abalusekelayo. Ngananzelela kukhu eyayenzakala, i-army ayizange ibuye ukuthi ilungise ilungisele uZulu. Yayivele izama ukuthi ilungisele olunye uhlangothi kwizanu, siye kuhlangothi olukhokhelwa ngobaba uMnangagwa.